Abezinasu bethule incwadi yabo yesicelo lesi emahofisini ogatsha lokwahlulelwa kwamacala eTradegold kobulawayo lamhlanje emini. UNgadziwore ubotshwe ngenyanga edluleyo kampandula ngenxa yokutshengisela okwenziwe phambi kwamahofisi enkampani yezimota eyempala Car Rental, yena labanye befuna ukuthi inkampani le iveze ukuthi ngobani abahlawulela imota eyasetshenziswa ukuthumba elinye lamalunga ezinasu uTawanda Mutshehiwa. Umnumzana Jingani Shoko, unobhala wezinasu, uthi abathabanga ngendlela okuphathwa ngayo icala likaNgadziwore.
Incwadi leyi besihambisa sisiyatshela uminista ukuthi we are not happy ngendlela ahengla ngayo indaba kapresident uNgadziwore, yena osele close to 3 weeks plus kwakuthiwa ngumagistrate. Utshele iloya likaNgadziwore ukuthi they cannot as a union we are saying minister should try ukuthi to ethi intervene in this case. Asifuni ukuthi sitholakale sisilwa impi le government, but sifuna ukutholakala sisilwa impi ezama students esibakhokhelayo.
Umnumzana Benon Ncube ongumgcini sihlalo wezinasu esabelweni seMidlands uthi umongameli wakhe ulamalungelo okuthi abuze nxa kulento angayizwisisiyo.
Ungupresident wama students and umcheywa uyi student, so nxa ebuza usemalungelweni akhe ukubuza, and the reason why ebuza ukuthi indaba yakhona yayikhanya ingela muntu oyihambelayo as far as police duties are concerned. Phezu kokubuza khonokho yena nguye obotshwayo. So lapha thina sazwisisa ukuthi abantu okumele basilinde bona basivikele nxa sekuyibo ababakhona thina sithwala nzima, kumele kube kusobala basitshele ukuthi sesizibonela sizilungisele izinto esiqondana lazo. Kumele izinto ezinjalo zihlale zibekwe sobala ukuthi lathi ama-students siyabe siyazibonela ukuthi since upresident wedebotshiwe soke isikhathi eside senza njani ukuthi sihambe siyomkhupha lapho avalelwe khona. Okusimisayo kuphela yibuntu and inhlonipho.
Umnumzana Ngoni Dzashe Nkomo ofunda eLupane State University uthi bafisa ukuthi bathole ukulungisiswa njengabantwana ngoba bele kusasa labo.
Ngemva kokubana sithumele ipetition yethu kuminister yokubana sithole ijustice kumkhokheli wethu weZimbabwe National Students Union, njengoba sikwazi ukuthi ngaphandle kokuba ngumkhokheli, ngaphandle kokuba ngupresident weStudents Union, laye ungumntwana wesikolo. And njengoba sibona izikolo emalangeni zivuvuliwe right now, ama institutions for up to 2 or 3 weeks bavulile izikolo zabo, laye ngumntana esikolo kumele abe sesikolo, laye uminista ngithemba lapha khona ungubaba ulabantwana besikolo basesikolo. So angazi ukuthi uminista yena uzakuthatha njani. Silesifiso njengabantwana, ngabe labo bakubona njalo. Ziningi njalo ezinye indaba ezingavuka njengabakhokheli babantwana besikolo, kungabi lento enjengaleyo iphindakala futhi.
Iningi labasakhulayo baseZimbabwe bathi bazimisele ukuthi balwele amalungelo abo ngoba kufanele baphutshe izifundo zabo. Ngakho-ke uNgadziwore kumele aphiwe ithuba lokuthi alungiselele imihloliso njalo ayibhale. Igqwetha ebeliphelekezele amalunga ezinasu lenqambe ukukhuluma lentatheli izindaba. Umphathintambo obona ngokwahlulelwa kwamacala umnumzana Ziyambi Ziyambi ubengaphendula ucingo lwakhe, kodwa udaba lukaNgadziwore belusemthethwandaba ngolwesibili lwayonale iviki lapho umahluleli wedalele High Court uJustice Davidson Foroma athe usake ame ukwethula isinqumo sokuvumela loba ukungavumeli uNgadziwore ukuhlawulela isibambiso sebail. UJustice Foroma uthe njalo amalunga aphatheke kudaba lolo azakwaziswa ngesinqumo sedaleleli nxa sebeqedile ukulukhangelisisa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.